vele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabi sesele ukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhu izenimthiphala. Lokhu futhi kwenzakala kulokhu izenamadoda e-MDC ayeganjelwa amanga bebetshalwa ukuthi xa babulela uKing Gala zananzela ukuthi o-remember Moyo labanye osazi bahamba bayehlala eChikurupi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi balosekelo ngoba umama uThabita Khumalo nabanye bebefika khona ngale. So khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeduzane bebaduduza. Khanya vele yindlela vele yokubaswabisa lokhu baswisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina siyekele vele ubanike usekelo. Uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RR sizabe sibanike usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanike usekelo, sibavakajela. So sibakhohlwe abafowethu ngamakomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yeKami lapho abona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni. Uke wahlangana yini laye umzacangulube labanye la abotshwa la?
Yena kasayenelisanga ukuthi afike othizananjekele ukuthi ubaba uNkululeko uSibanda oyisikhulumisi kamongameli u-Advocate Chamisa ufikile khona hhayi. Laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa